Nxa sikhangela izinto lezi ezimbili, amandla kagetsi lamanzi edolobheni lakoBulawayo, siyafica ukuthi zombili lezo zinto ziluhlupho emphakathini. Kodwa nxa sisithi siyakuqathanisa kokubili, izesa amagetsi asenganeno nxa sikhangela kulezi nsuku okwenzakalayo, ngoba emavikini adluleyo abehamba sibile kuseni ngabo 4 AM azaphenduke phakathi kobusuku ngabo 11 PM.
Sokulokungcono yini khathesi?
Khathesi sokusenzakala ukuthi yebo ye ayahamba amandla kagetsi, kodwa esikhathini esiningi ajale ukuhamba ngabo 6-7 AM khonaphana kuseni aphenduke ngabo 2 PM. Kwezinye indawo njalo angahambi, ahlale nje amalanga amabili amathathu engahambanga, lanxa ehamba emini kodwa aphenduka ntambama. Okungenza ngiqathanise lokho ukuthi amandla kagetsi kungcono, ngoba lanxa ehambile yebo ye ama-fridge zabe sisho ukuthi izinto zingonakala phakathi eziyabe zigcinwe eziyikudla ukuyabe khona ukuthi kuqandele, kodwa akaphenduka.
Amanzi wona-ke njalo kuyini elingafisa ukubona kusenzakala mayelana lamanzi, ikakhulu ngesikhathi sonesi sibhekane lekhefu lekhisimusi?
Amanzi nxa-ke sesiwaqatanisa namandla kagetsi, amanzi aluhlupho ngenxa yokuthi amanzi ayenelisa ukuthi ahambe amalanga aphosa amahlanu kusiya kwayisithupha kusiya kwayisikhombisa, okubangela ukuthi abantu bagcine beswele ukuthi basebenziseni. Ngoba nxa siqatanisa amanzi lamandla kagetsi, amanzi kawala replacement, ngoba uyafika ukuthi amandla kagetsi abantu balakho ukuthi basebenzise inkuni kumbe igasi. Kodwa amandla kodwa kamanzi uhlupho lwakhona ukuthi angavele ahambe, ayahamba isikhathi eside. Ngikhuluma nje namhlanje kuvulwe nje ezinye izindawo ezisaplaya criteria notaworks laphana yokubalisela uPhumla South lezinye nje, kube sokufika ezinye lezi ezisaplaya futhi icriteria zivaliwe. Konkanza kubangela ukuthi abanye abantu sebehambe ephosa amalanga ambalwa sibengelawo amanzi. So sikhangela ukuthi kungena kukhefu kunje, kungaqhubekela naleyi program yabo abathi i-water restoration supply program, ukuthi amanye amalokishi abe lamanzi amanye angelamanzi, kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho. Ngoba siyakwazi ukuthi kuyisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezishiyashiyeneyo, kuyafika ukuthi inani libe linenge endlini, kube sokusithi-ke lezo zinkonqala lezo ziphathele kade ukhanya ukuthi zigcine amanzi, zigcine sezingasenelisi ukuthi abantu zibenele ngenxa yokuthi inani labantu layo selilinenge.
Kuyini elikukhangeleleyo ukuthi i-council ingangenela ikwenze ukunceda ngodubo lolu?
Khangela ukuthi uBulawayo City Council enze khona kuyani ajale ukuthi akwenze eminyakeni yonke, ukuthi nga kungena isikhathi samakhefu lesi bavule izimpompi zonke abantu babe lamanzi, ngenxa yokuthi kungavele kuswelakala amanzi lapho kokugcina kubangela ukuthi kuqhamuka umkhuhlane wesihudo. Le minye nje imikhuhlane yabe ifuna ukuthi kube lamanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi. So-ke siyakhuthaza City Council ukuthi iqhube ngohlelo lwalona ejale ukuthi vele ulwenze, lanxa ngalesi sikhathi ngasokuthe kwaba khona abantu izivakashi eziningi bavule. Kodwa nje sibazi nje ukuthi ngabantu akwesinye isikhathi abanganaki imbono yabantu sebengayekela khonokho. Izesa lawo siyayikhuthaza ukuthi njengoba kade bethe sebetholile about 500 MW abathe bazawa-importa, khanye ukuthi baqhubeke baya-importa, kwenza ukuthi abantu ngesikhathi sekhefu bapheke izinto zabo, bakhanyise babe sebukhanyeni, kungaze kwadlula amakhefu la esiwakhangele ukuthi azaze aqhube kuyefika umhlaka 1 January abantu besemnyameni njalo bengelamanzi.